VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amabhizinisi amaningi e-product asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kuyakuthi akusena-product ikhampani ilakho ukuthi ivale ngalokho. Yalo kulakho ukuthi abantu baswele imisebenzi kakelo kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esikhangelayo indaba yezinye zenhlalakahle.
Abekansili yakobulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi ngabewakhile babaseseningaziyalaidinga abafana babevula ama-ofisi ngabuyele emsebenzini nakanjenisasibedwangaasasbedwakubeka.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekhansili yakobulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili, isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama Judith Ncube, waba lo deputy minister we-industry and commerce umo waphinda waba lo town clerk lama lo engineer we lo director of engineering services uSimela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathike singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lunginjani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitsheyo yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuye elizayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaqumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakelile ukuthi abakhontinyeki besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angeyenelisi asincedisenteni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. ngase kungela manje ukuthi akusena production ukuthi company ila ukuthi ivale ngalokho njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi ngase kungela manje kuphinde njalo kube lendaba esikhangelayo indaba yezenhlala kahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet kutho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo ngoba i-council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa endani zemsebenzini kutholakala amanzi elikho uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezilwane ejingeke kufunakala amagesi pho-ke la magesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi umabhalane wekhansili. Umnumzana Christopher Dube oyetheswa umlando okwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho njalo lo kungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma lo Kambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi le holo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini utheni uzenzisweza ngesuspension. Uzenzisweza ngesuspension kakhe wena emthethweni mina ngisaspenda kumeya. Njalo umeya kuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhesi kuleyo iphoto sesiyo. Ngalibo mbukanisela lapho kuthekho kumeya. Usukatha ukuthi ubuya ngesuspension kulamandla abantu ngokusaspenda even kungela kasiyi-resolution.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngkhaya sizokuthola la ma-ofisi akhiwe kuhamba njani?
Hayi ama-ofisi ngabewakhile babakuthiusasekuseni ngiyavukela ngidinga abafana babe bevula ama-ofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kangisaspenda wangasaspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo lokusaspenda lo ozama ukusaspenda ezinika amandla ongasiwayo ukuthi wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile ema-ofisini khonapho?
Emile emahofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi mina ngiyazingenela ema-ofisini nje-ofisini yami angasaspendwanga because imsaspendi le kayikho emthethweni ngiyangena.
Ye, sizokuthiwa lo meya utheni? Ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosuspendayo. Umthetho uthi mina ngisuspenda kumeya, awutsho ukuthi ngisuspenda kudeputy meya. Umeya ngakho elive official warrant ukuthi deputy meya asebenzi wakhe. Yena state ukuthi angasuspenda utown clerk. Angisengito mncane dela nakho ukususpenda njalo nje. Lokhu vela akukhanjeli lokhu.
Singathi-ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini Dube.
Ye, kodwa kwenziwa kwini? Kwenziwa kwini konke lokhu Baba Dube?
Baba Dube, izinto zakhona ziningi. Hayi, ngethabithabihlabile. Yiyo ke manje number one, kodwa bayifihla lami nginje Dube. Ngiyabe ngisesaba ukuthi ngithule ke ethabethabi. Uyazi, ngangisesithi kule ke ethabethabi, labanye abantu abang support ayo, abang alake chave chayo. Isabe yinina, uwezebo zanandu, mina nyabachetisa.
Umnumzana Christopher Dube, ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo, uTown Clerk, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye, kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye nokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane lelizwe.
Are confused about where we are going, what we are going to do, our role as
abantu bebezibuza ukuthi siya ngapi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silegwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchambisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela le-National Party yalikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ePhalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lweReload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabeleni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngupresident advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngiMP ngilama voices lami ngiwameleyo. Like upresident ekuchila ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngupresident. Lithe lisenziwa idokhumenti leli kaliyenzanga yedwa, qale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe kudokhumenti, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lweReload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele iMDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcweti kwezombusazwe uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye-MDC iReload sizwile, iyahlabusa nxa uyilalele.
kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku, elizweni lokhe lobungcindezeli, elizweni elokhe sile dictatorship enkulu ilapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi blueprint, kumbe kuzaba into nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela amandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengela amandla, angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapha abazafaka khona iblueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuice ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphelela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa. Esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterlos Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanxa be-MDC besithi ukubotshwa kukaSikhala loSiziba ikubahlukuluza, abezanu-PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende engowebandla lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisilocala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusenamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusitshalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ikuthi ilungiswe umnqodo lempilo kahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngoduba kilo khona abe sesesaba kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba uNkomo nangumakhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphisana laye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MTC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections aze sesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MTC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement sokuthi into ekhulunywe nguJob Scanner yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MTC ngoba umthetho obewazi uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Scanner ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani bangacalisa ukutshana ngemva kwenkulumo ezinjana sizakuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Truthlana nabanye ngisho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Scanner yinto engafanelanga ukuthi ibe khona elizweni ngoba lathi simjenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC nxa ingawina lapha kayihlonitshwe nxa sisembusweni lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi singakhishwa ngodlakela asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Liqiniso lelo. UMgabe esabuza kazange sibone umhlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibili. Kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende ezane kaphumi. Selehlulekile phela. Lingena embusweni isinkwa siyi $2. Namhlanje siyithi $10. Langena embusweni i-cooking oil iyi $3. Namhlanje siyi $30. Kambe noma kuthi awuluhlanyo lwengutsheni, luzamutshempisa okurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skala, ayisilocala. Ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singusho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane lo Job Scanner. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kulecala khona le nkulumo ofanele siyikhangele. Lokho okuningi ukuthi
athi ugabare emkhiphanga ngodlakela
Honorable Khumalo, engikuthoyo nangu, kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
uMgabe lamkhipha ngodlakela wayelingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhangelela khona.
Yina lingakwenza baba Nkomo uright uMgabe? Hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho but uMgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezinto emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma nje amamilunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? U-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngaleyo ndlela uthi sezongathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazimemezelaabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithi usehlulekile angithi
kwenzakala ePhalamenti Honorable Khumalo. Sisonke lawe ukhuluma kule Honorable Khumalo. So leka uMgabe asifake eceleni asikhangele ngale ukuthi khona uMnangagwa bafuna ukumkhipha ngenkani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli we-Insizwa South edale lePhalamende. ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo ledale lephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhelithane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqwe lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe, uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mina, I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yethu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far ngenetball. Abantwana laba basifake emephini sivili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Omoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyale sibancedisa ngokufundraiser, siyaleni sikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, uma preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group le team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndaizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick-off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo wokuqala lidlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamela mu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Litheke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSibanda. Kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.